sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-1 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube izolo wethule uluhlu lwendleko zikahulumende ibudget yomnyaka ozayo esolwe ngabanene.
They charge is motor lezi ma high value cars kodwa zinkulu sibona hayi njengoba abantu bese abanika sebetshengisa ukuthi ba lezimali kabanceda abanye njalo.
Ibandla le-CCC lithi uluhlu lwe-budget lolu alusuze luthuthukise impilo kaZulu.
Right now abantu bethu bezibaphizulu kalini kulezi nkinga mayelana lendlala ebuyayo. So umthuli budget bafanele ikhangele within the context of ama challenges esilawo njengelizwe loku-addressa ke.
Izakhamizi zeguladi esiqintini sematobo zikhala ngokusilela kwenhlelo zentuthuko kulindawo okubalisa ukuswela amagagasi abomakhale khukhwini.
Akula foni ngoba sigulela kuthi njani sikumele sike entabeni ebusuku phathi kobusuku umuntu akazamthathaphi onezimoto asinyoke ezilapha imamva zodwa ba amaphimbambali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube izolo wethule uluhlu lwendleko zikahulumende ibudget eyomnyaka ozayo esolwe ngabanengi. Uncube uthe ukukhweza imithelo yabathiwa balemali enengi akwenzileyo kuzabangela ukuba uhulumende athole imali yokwakha imigwaqo lezinye inhlelo ezithuthukisa impilo kaZulu. Uncube uvume ukuthi nxa iZulu lingananga kuhle njengalokho okuthiwa ngabezomkhathi impilo kaZulu iza kuba lukhuni. Ake sizwe uNcube exoxa lentatheli izindaba eStudio 7 umlondolozi Ndlovu izolo eseHarare ngemva kokwethula ibudget yakhe edalele eParliament.
Kumele khona iyavela ngapha. Kayivele khona lapho kulabo abangcono kulabanye. Ngithi amanye amathekisele wafakileyo kulabo abantu asingathi balemali angani balemali mpitshana yiwaphi.
Hayi, i-wealth tax. Njalo he say charge is motor lezi ma high value cars motor zinkulu sithibona hayi njengoba abantu khona se abanika sebetshengisile ukuthi ba lezimali kabanceda abanye njalo babhadele okuthe thuthu ukuthi sathi se charge lena sifake kwezinye indawo.
Lo ke ngumphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube. Lokhu sikudaba lunye ibandla le-CCC lithi uluhlu lwe-budget lolu alusoze luthuthukise impilo kaZulu. Leli bandla lithi lizethula ngokujulileyo lamuhla imbono yalo nge-budget le. Ake sizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC uMnumzana Gift Ostalos Siziba.
Ngiyabonga kakhulu, yes, siza addressa ke imidiya mayelana ke le budget ephume namhlanje to give our response a comprehensive. Sikhuluma ngalokho esibesikukhangelela ukubana kuphume ku budget njalo lolokho sibona ngani kufanele kulungiswe okuhlanganisela ungakhangela indaba ye overtaxation. IZimbabwe kathesi is one of the overtaxed countries, phezu kwe 2% tax. Umthuli Ncube, the Minister of Finance, use proposal njalo ukubana kube le wealth tax, tax le ezabe ithatha imali kubantu bonke ke abaona izindlu esinto esibona ngani ke iyinkinga. Ungakhangela indaba kokufinyisa kwentengo kwemali zoku-apply ama-passport le mali ke kuma-target. Imoto encane yayibhadala $2 ku-target, kathesi ke sofanele ibhadale $5. So that review, which is more than 150%, iyinkinga ngenxa yokuthi ungakhangela ukuthi iZimbabwe kathesi i-centralize. Into eziningi zitholakala eHarare, so ungafuna ukusuka eGwanda nje kusiyafika eHarare kufanele ube le budget yama-target $30. So konke lokhu ke kuyinto esibona ngani ke kuyinkinga ngenxa yokuthi we have to look at the context yemumo wesimo sethu somkhono wethu. indaba yesikwerede selizwe sibona ngani ke nezizinto abafanele zikhangele ngikube le solution engcono hayi khona isolution eyokuthi ke sibe silokhe sithatha imali kuma taxpayers ikakhulu indaba yesikwerede sethu savela sona ngesikhathi sakomgabela lesesinye esayinhelitwa iZimbabwe ke after independence. So konke lokhu ngezinto esiza kukhipha sibona ngani bokufana kulungisiswe njalo kulezinto eziningi ezijiwe ku-budget statement esizazikhuluma ukubana siyazisuzula mayelana lalokho esibona ngani kufanele kulungisiswe ngendlela ke i-budget. Indaba ye-currency is another issue. Microeconomic framework yenye indaba esibona ngani kufanele ikhangelwe ubana umkhono wethu stabilize. Le ndaba yokubana intengo zingayiphezulu ngenxa yokuthi lizabona ukubana i-rate kusasa izabe iyinkinga, lizabona ukubana izinto ziyaqasa ukuswelakala. Right now abantu bethu beZimbabwe izulu kalini kulezi nkinga mayelana lendlala ebuyayo. So umthuli budget bafanele ikhangele within the context of ama challenges esilawo njengelizwe.
Lo ke ngumnumzana Gift Ostalo sesiziba umsekeli wesikhulumeli sebandla lesi-CEC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje uZulu uhlabe umkhosi ngebudget ngoba umphathi intambo wezemali uNcube ethe imbadalo yepassport isiza khuphuka isuka kukhulu lamadola elilodwa lamachumi amabili $120 lisiya kumakhulu amabili $200. Okunye okusolwe nguZulu yikwethula lolu luhlu ngedola leZimbabwe khona kusazakala ukuthi imali esisetshenziswa elizweni lidola leMelika. UNcube uphinde wakhweza imbadalo yemthelo yentuba zomgwaqo ama-toll gates. Imoto ezincane sezibhadala amadola amahlanu ngantuba yinye. Ukusuka koBulawayo siya eHarare umuntu sekuzamele aphathe amadola eMelika ngamachumi amabili lanhlanu $25 ngoba kulama toll gates amahlanu. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyibulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Enxa sikhangela ibudget le ekhitshwe nguprofessor uMthuli Ncube weze economy sibona ukuthi ibudget iqakathekise kakhulu. As a Minister of Primary and Secondary Education, he told the highest allocation kwalandela ke i-health and child care ekhangele ngezabantwana. Kwasokusithi ke ezokulima lezomhlabathi yizo ezilandelileyo lapha ku 4 million enxa sikhangela uluhlu lweze budget kube sokulandela ke lezinye kade zilandelana njalo. Okunye njalo esikunanzelayo ngale i-budget ukuthi kube khona ezinye izinto ezitheza introduce hamba ezitheza zabekwa. Uzananzela ukuthi umuntu olendlu ele value more than 100,000 kathi siza taxwa 1% ukuthiwa izancedisa ukuthuthukisa infrastructure emadolobheni. Kube sokusithi izisebenzi zikahulumende lazo imali yazo lezanzi itholi nge-COVID isiza transfer hamba singathi sizaguqulwa ibe yi-salary. So ngezinye izinto ezithe zaba khona laphana kube sokusithi kama toll gates asezakhwela imithelo yakhona laphana isuka kubo $2 isiya kubo $4 kubo $5 kusiya ngokuthi imoto inganani iyafika la kuma $10. So ngezinye inguquko ezithe zaba khona le mali yama-passport izakhwela iye phezulu kube sokusithi lale imali yokuregista izimoto nxa utshintsha imoto mbi imoto yakho nxa intsha SCVR laphana kuzakhwela kususela mhla ka-1 January. So ngokunye okuthe kwaba khona kubhajethi epresentiweyo.
Manje nxa ukhangele i-budget le ikakhulu indleko zakhona ukuthi siyabona i-Ministry of Defense ingani ithole imali ethe xaxa njalo kulenye imali ehanjiswe ku-Office of the President eningi kakhulu. Ubona ungani kwabiwe kahle yini ikakhulu nxa sikhangela ama-ministries kumbe ingatsha zikahulumende ezimele zithole imali zona zikhanya zingayitholanga kahle. Ukubona njani wena lo?
Okunye sikunanzelayo ukuthi ingatsha zezomvikela izwe ezisuke zathatha enye imali eningi nxa sikhompeya lokuthi amanye ama-department athole njani. Ungakhangela i-Ministry of Defense, ukhangela i-Ministry of Home Affairs, ukhangela i-Ministry of besingathi i-ofisi kamongameli. Ungazihlanganisa zonke zombili zona ziyana ziyathola imali eningi sibili okutshengisela ukuthi ziyaqhakathekiswa elizweni. Abantu bebekhangela ukuthi mhlawumbe imali eningi singangena kwezinye izingatsha ezigoqela ukuthi kwengezelelwe mhlawumbe kweze health ukuze sifike lathi kuleso sivumelwano ekwenzela ukuthi eze health zithole imali eningi. Kube sokusithi-ke ezinye ingatsha kade zikhanele zingathola imali mhlawumbe ezigoqela ezokuholisa izisebenzi kahulumende. Zitholile lazo nje imadlanyana kodwa ngasuzikhompyutha lezi zintathu engeziqamuleyo phezulu hayi imali yazingaphansi. Konke khonkana kakuveza ukuthi elizweni leZimbabwe ezomvikela ziyaqakathekiswa. Yikubona ukuthi yizwe ezithola ingatsha eziningi kakhulu, yizo ezithola imali eningi kakhulu ngakhompyutha lezi ingatsha. Kube sokusenza ukuthi abantu bagcine besithi mhlawumbe ngabe lezo zimali zifakwe ebantwaneni besikolo, zafakwa ke lakwezempilakahle mhlawumbe bekungaba ngcono. Imigwaqo layo siyakwazi ukuthi elizweni lakithi emningi ifile, abantu bebekhala ukuthi mhlawumbe i-infrastructure, transport infrastructure layo ingatholwa imali ethe xaxa. Kube sokusithi-ke lamanzi, siyakwazi ukuthi amanzi emadolobheni amaningi ahlupha, bekukhangela ukuthi mhlawumbe bekungafakwa izimali eziningi kwenzela ukuthi kuncedise emanzini khonaphana.
Lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Izakhamizi zeGuladi esiqintini seMadobo zikhala ngokusilela kwenhlelo zentuthuko kulindawo. Zithi imigwaqo efileyo yenza ukuthi kungabi lamabhasi lezimoto ezithwala uZulu. Zithi njalo ukuze zikhulumisane lezihlobo labangane ngabo makhala ekhukhwini ama-cellphone, kumele zikhwele intaba kumbe ziye lapho okuphakeme khona, zidinga amagagasi. U-Ezra Chisas Banda we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseMadobo.
Abahlali balindawo bathi intuthuko bayizwa ngelikabathi ikhulunywa kwezinye indawo. Isekamizi umnumzana J. Mkandla uthe eGulathi akulalutho.
Akudivelophu ngoba asithi kalesi imigwaqo ifile, iyafuna ukuthi ilungiswe. So ngezandla siyakuzama kodwa kuyasikhulela ngoba kebe kufuna ukuthi vele kulezi khalipho okumele zivele zilungise imigwaqo kodwa konke akasidibani lakho.
Imifula angenamabholoko yenza ukuthi izakamizi zehluleke ukuchapha nxa igcwele.
Igcwele komabikwe, mabikwe. So angicapheki la lalokho kungandle kozonto kuyakufana nalakhonoko. Kucela uncedo lisincedisa bakithi, siyalutho la akula foni. Njengoba sigulela sinjani sikumele sike entabeni ebusuku pati kobusuku umuntu akangisamthathaphi onizimoto akula asinyoke ezilapha imamba zoda baba amaphimba mbali.
Olunye udubo luhlupha kakhulu kulesi sigabayo ukuthi amagagasi abomakhalekhukhwini awabambi kuhle, okwenza ukuthi izakamizi zehluleke ukuxhumana lezihlobo labangani abakwezinye indawo. Ngitho lasenkundleni ezisetshenziswa ngabaningi ezifana le-WhatsApp kamezi zithi ukuze zisebenzise omakhalekhukhwini kwesinye isikhathi kumele ziqanse intaba zidinga amagagazi khona ezithi kuzifaka engozini yokulunywa zinyoka. Nangumnumzana Elvis Moyo.
Nxaba sokubude imonakalo yabe isikhona esigabeni sehluke ukuthi sithintane just because ngoba sila network. Ukuze ube le-network sokumele ukhwela intaba ukuze uyithola i-network. Then eminye ezinye eminye information siyithole sivela outside the country ngoba nabantu abanye babe sesitshela ukuthi ha kathi sesizwe ngapho sokuthiwa sokuthe kodwa thina sebe singakwazi just because ngoba asila network.
Esinye njalo sekamizi umnumzana Jerry Skhosana uthi sebakhalaza bakhalaza kumakampani yabo makhalekhukhwini kodwa lanamhlanje akulalutho oseluguqukile.
Then nxa silandelela basitshela bona ukuthi ama-subscribers malutshwane ngoba thina sifaka ama-address ethawa asifakawa la. So bese bebona ngani babe bedlalisa imali yabo uzofaka i-booster kit. Lapho ke siyacela kulandelelwe sibili ngoba yikho ukusuphaya. Singaze sikutshiye kunjalo nxa wazange kubatshela ukuthi hayi thina sibaningi. Sesizamele ukuthi information le physical sibe layo. Sizama ukudinga ama-subscribers siwa over 9,000 akwento abalapho abasebenzisa amafoni.
Ephendula imibuzo ye-Studio 7 phezu kwesimo semgwaqo umgcihlalo wekhansi lemadobo njalo engukhansila kawa 22 umnumzana Tobias Banda uthe umasipala wenza konke kusemandleni akhe ngaso sonke isikhathi.
Imgwaqo wethu phose yonke ifile, imgwaqo wethu yonke siyazama njengecouncil ukuthi imigwaqo siyilungise. Njengoba uyakwazi eminye imigwaqo ye-ministry, eminye ngeroads, eminye ngeyani, kodwa phose le eyethu ye-council
siyazama.
Istudio 7 ixhumane njalo lomanjinela omkhulu wekampani yamakhalekhukhwini yeNet1 umnumzana Christopher Muchechemera, yena othembise ukuthi bazazama ngazo zonke indlela ukuthi amagagasi atholakale eGulathi ukuze abantu benelise ukuxhumana lehlobo labangani kalula, futhi benelise ukulandela izindaba ezenzakalayo elizweni laphandle ebulenjini be-internet.
Ngizaba lequla lami likhangele indawo le ngibone kule mizamo bani eyenziwayo kule ndawo, ngoba sisebenze endaweni eziningi zemaphandleni. Ngizacela iqula lami eliyabe lisemathebhelelenzi
abe iconnect labo bathembisa okufanayo. Nangumanjinela wali khampani umnumzana Thawona Jakachira.
Let me fix that one for you. I will fix it for you definitely. But I look up with my planners and see how quickly we can get the network up there.
Izakhamizi zithi imatopo ngesinye seziqindi esabelweni semandebeleni ezisaleyo emuva kakhulu kunhlelo zentuthuko. Imalesudo 7 kusegulathi yamatopo Matabeleland South Province. Igama lami ngeza Jesus Banda.
Okwamanje ke sikhangele ekusemaphephandabeni achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu lenewzimbabwe.com liludaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usexotshe umsebenzi umsekeli kamphathi ntambo wezamafekitali umnumzana Roy Bila. Umbiko wethulwe ngumabhalane wehofisi kamongameli umnumzana Martin Rushwaya kawethulanga izizathu zokuxotshwa kukaBila, kutsho leli phephandaba. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi abesilisa abaningi sebesiya bika emapholiseni indaba zokuhlukuluzwa ngabomkabo. Lebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Manje sengidedela imuva ngelithiya izandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani, njani basakazi bakaStudio 7 isigabade lokhulumayo. Ngiyacela basakazi ukuthi bakithi abantu ama-audio engabi made, ama-audio engabi made kwenzela ukuthi labanye labo kutholakala wabo lawafundwe. Yenhlamba bakithi, inhlamba, inhlamba, abantu siyathukana, kukanti ke lapha kumele silethe imbono yethu. Kubalulekile ukuthi silethe imbono, mhlawumbe funa omunye ngawuthatha lowo mbono awusebenzise ukuthuba na ukuthukana kaulunganga bakithi. Siyacela ama audio lawo engabi made ukuze la abanye la wafunde.
Yeah, ninjani Studio 7? Mina nje ngifuna ukukhuluma noGawule straight ukuthi awugawule. Yazi izinto ozikhulumayo ezingananqondo. I wonder abantwana bakho mabejanele bathini. Ngoba uthi wena indlala ibhoyile lapho echolotsho. Uthi nilinde nemangele ama organization la ama charity organization engaveli azosiza njengaseminya. Uyakhohlwa futhi Gawule ukuthi angithi yini ebeniphasisa lo mthetho ukuthi kuthiwa awasafuneki ama non-governmental organization. Angithi izani ushilo kanjani uMnangagwa ushilo ukuthi akasawafuna ama-organization, kufuze kungangasavunyelwa kuphasisa umthetho ukuthi angasavunyelwa. Awuzizwa ma ukhuluma nje uthi okunye noma ukhulume nje, or usuke usetshwaleni or usuke use angazi ukuthi usuke ukuphi ukhuluma lezo zinto. Uhluleka ukusebenzisa ingqondo nje ukuthi ucabange ukuthi konje isimo sinina abantu bezalo nisi yenge kuphi singamaZimbabwe. Uthi wena ama charity organization, ama non-governmental organization nipasise umthetho labo Mnangagwa nini ukuthi alisawafuni, kufuze avalwa benwe abotshwe ama non-governmental organization. Ukhuluma ngamaphi manje ofuna azolisisa?
7 makikitha laba thi makikitha bakhe ezweni lethu kubulawelana abantu kanti bayenzeni abantu bebulawa. Zolo lokho bekubulawa abantu, namhlanje futhi kubulawa abantu, 1980 kubulawa abantu, bayenzeni abantu ezweni, hayi hulumeni. uthula uthini kanti uhlela izandla ugqiza nje uthini unika izandla ebhebheni uhulumeni hhayi asiyifoni lento yezayo asiyithandi njalo futhi bathinde
njani balaleli abasakazi kundawana zonke zomhlaba laphana abantu abathi khona i-CCC ayihlangananga i-CCC ihlangene the thing is izanu vela ngithi yephatha zonke izinto ama opposition party wonke umthethi babephakama besenzani naye kodwa yagcina babulala izanu so nina abantu bezimbabwe ziphakameleni ningafuni ukuphakelwa jani samsa kulanta zayenza leli yalizwa so lokuthathwa theni anti wanikele umngane alithathwa ngetheni lithathwa kuchitheke igazi ipheni ayisebenzi ezimbabwe okuthi lina lithi kuzasayinwa phansi uchamisa lo nomnangagwa besayinelana esedliwe khohlwani phakamani ligcwale ezitradini khona lizalibusa lelalizwe hhayi ukuthi lina lifuna ukuthi kuthiwa uchamisa ye kumele aphakamame phambi kwaba uchamisa kaphakame lani emelani emgoqweni uzolifela likhona hhayi ukuthi yena kuthiwa uyaphakama uyakufa yedwa abantu abakhe besala kodwa lina liloke liqashile emazweni phakamani bantu
bezimbabwesalibonani ninjani studio 7 ama-candidate la i-CCC makuke kuthi kangenanga ngolona ukuthi abantu bengavoti thwajali vela abantu bengavoti ngoba lento ekayisisindawo ayisisebenzeli nakancane kuvele nje akukho lapho esingakona ngezanu-p f izanu-p f ngekapha sayikhipha la ngoba izanu-p f ivele ilenkani bazifaka bona embusweni so ngeke uphikisane labantu abazifakayo futhi abanezikhali abazivikelayo bona wena uphethe izandla akulanto ongaqonda mazimbabwe mazimbabwe lina ma-candidenti la e-CCC bengabangafakanga kungangcono ukuthi abantu vele bengavoteli izanu-p f total kosi lapho akulanto esincedisa lapho ayikho into ezosincedisa lapho i-United Nation nje iyedingakala ukuthi ingenele kuphela ngaphandle kokuthi kungenele i-United Nation akulanto engasincedisa lapho idingakala nje i-United Nation lapho ikube iyezongenisa lapho kube vele ngabe kuyenzeka bayabebele power enkulu mpela kube babangenelayo kakhulu kube abangenele abavotisayo ukuze izinto zihambe kanti kwande kokwenza lokhu hhayi izanu-p f ngeke yafaka kijo mbuseni zanu-p f kade ivele idlala ngabantu lapho akula nto eqondayo
siyabingelela emsakazweni sibingelela abalaleli bomsakazo kuyadanisa kakhulu into eyenziwa ekhaya ezimbabwe ukuthi abo sengezochabango abokhaliphane ephugeni kwelaba nje bakasebathengwa izanu badla imali um bathulile manje bathi bayakukhetho likhandwe yibo nje imbumbayo yokhetho so kodwa unembeza lwabo kumbe ukukhala kwabantu bezimbabwe uzabalandela ngoba izanu kwalesi mali siyakukhetho izitshele ukuthi izashaya ibhuqe konke izitshele ukuthi abantu bayayithanda akula mntu othanda izanu bakhohlisa ubani izanu abantu bezimbabwe baphuma kuyokudala eminyakeni edlule eminingi kakhulu more than 25 years ago abantu babasapota khona izanu akula mntu ongasapota ukuhlupheka abantu lokhu abusabona ayikho into ebambeka abayenzayo beyizanu bale history imbali yokubulala abantu zonke izikhulumeli zezanu abakhulume bezitshaya isifuba ngokuthi bayabulala abantu siyavuma hhayi ukuthi baphakamise abantu bezimbabwe maye abantu bezimbabwe babengazi ukuthi ngaba besazi ngabakela nje usmith wabusa kuze kube yimanje kumbe even uma usubhekisalfa ihlo lezibuku uyabona lo mgaba oyengcono kancane kulalo khona hhayi kodwa ngaze ngiyibone into enje ezanu nkosi yami unkulunkulu ngibeyokhuluma nina abantu bezimbabwe bebekhululeke bekhululeleke emaketaneni ezanu bese kumele bonke abantu bevuke nje bema esitaradeni bethi hhayi izanu ayisibulale sonke ngoba sikhathele ngumbuso wezanu siyabonga
silibone ngegqumgqum uyashelela
iyangibingelela emsakazweni bantu bakwethu singabantu bakulelazwe sanebhadi lokuthi ibhadi esaba nalo ilo lokuthi sithole abantu abathi bangabaholi kodwa bengogombela kwesakhe ilona bhadi esaba nalo ngoba wonke umuntu ongena esiba i-opposition ufuna ukugombela kwesakhe ufuna ukudlela esikhwameni ingakho ubona kuney'ngxoshongxosho ezinje ingoba labe sithi ngabakhokheli abanandaba nabantu kodwa banendaba nento esuthi sabona ney'ngane zabo abanendaba nokuthi izakhamizi noma abantwana basezimbabwe baphila njani ezilongi bona into zabo zibahambela kahle okuningi lokhu abanandaba nakho ngikusho lokhu ngoba adlulile ama-election manje bekhuluma manje bathule abasena plan bashiya abantu ehlathini ngizibuza ukuthi upresident lo othi ubezoyikhipha izanu simthembe kangaka wasishiya ehlathini ukuthi ngempela yini ezoshintsha ngomnyaka ka-2028 lapho sivota. Iminyaka ihamba njalo sihlupheka, kodwa abantu beyolokhu bephethe emlonyeni. Hhayi, bakhuluma kakhulu, too much, bande kakhulu emlonyeni. Ama-actions iwona afunakalayo. I-ZANU-PF ifuna ukukhishwa ngevoti, ifuna ukukhishwa nge-action. So into ekhona la ukuthi uChamisa ufanele ukuthi ngabe uyaqina mpela abe yindoda mpela. Uma ngabe ufuna umbuso loyana ukuthi awubuse naye angakazafi, makaqina abe yindoda.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Umeli weMelika kunhlanganiso yomanyano omhlaba e-United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield uthi ilizwe lakhe lisola kakhulu ukusetshenziswa kwama-missile i-North Korea eyaphosa ama-missile awe-Space Launch Vehicle SLV mhlaka 21 nalinyanga isephula izinqumo ze-UN Security Council. Ngelanga elalandelayo yaphinda njalo yaphosa elinye ibhomba phezu kokuphosa ama-missile ama-SLV amathathu lonyaka. I-North Korea isiphose ama-missile angamachumi amabili lasitshiyagalolunye emkhathini. U-ambassador Thomas Greenfield ekhuluma emhlanganweni ye-UN Security Council kusikhatshana esanda kwedlula uthe sekubonakale njalo isatellite ye-North Korea ehlolisisayo emkhathini. Welekelele esithi i-North Korea izama ukuthuthukisa izikhali zayo ezama-nuclear weapon ngokwephula izinqumo ze-UN ithumela amabhomba ayo emkhathini. Lokhu kuyinto engalunganga efaka umakhelwane baleli lizwe kanye labanye engozini. Welekelele njalo esithi i-North Korea ayihloniphi ikhansili yezomvikela le, njalo indlela abazaphatha ngayo lolu daba yiyo ezaveza ukuthi bayinhlanganiso enjani. Kodwa amalunga amabili alikhansili athi Russia leChina awafuni ukusola lokho. I-Russia yaqhelisa ubudlelwano bayo le-North Korea kwezebutho. Umongameli walelo lizwe uMnumzana Putin wazikhulumela ngamazwi akhe esithi ubudlelwano lobu bugoqela ukuphathisa i-North Korea ukuthi yakhe amanye ama-satellite afana lethunyelwe emkhathini ngeviki edluleyo. Njalo imibiko iveza ukuthi i-North Korea isiphe i-Russia izikhali eziningi ezizasetshenziswa ukusekela i-Russia empini le-Ukraine. Kufanele kuhlalwe kangaki i-Russia le-China zingakabambisani labanye ekukhuthazeni i-North Korea ukuthi ichiyane lenhlelo zokwakha izikhali zokubhidlisa kanye lamabhomba. Wengezelele esithi iMelika iqhubekela phambili ukukhuthaza ukukhulumisana le-North Korea okukhululekileyo. I-North Korea iyenelisa ukuzikhethela isikhathi kanye lokuthi inkulumo igxile kukuphi, kodwa kufanele izikhethele ukuthi kube lokukhulumisana. Ukhuthaze njalo ukuthi ikhansili le ikhulume ngalizwi linye ikhuthaza i-North Korea ukuthi ike ime ukwengezelela izikhali, kodwa iqale ukwengezelela ukudla ekugcinela abantu bayo abaqhubekela phambili besifa ngendlala, njalo bekhangelane lobunzima bezomnotho, njalo iyamukele usizo lwe-United Nations. I-North Korea kufanele ivume ukukhulumisana lamanye amazwe, njalo yenze indima yayo ekuvikelweni kokuthula lokuvikeleka kwamazwe omhlaba.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ibandla le-CCC lithi uluhlu lwebhajethi olwethulwe izolo alusoze luthuthukise impilo kaZulu. Umanisipala ngiyaxolisa izakhamizi zeGulatini esiqintini seMadobo zikhala ngokusilela kwenhlelo zentuthuko kulindawo ukubalisa ukuswela amagagasi encingo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwamhlanje, asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni isikhathi sinye, kodwa silazo ke nsuku zonke ngo 7:30. Igama ngu Chris Gandhi.